Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuzibandlela 2024 ngo Kip Stube. Endaweni zethu lamhlanje
siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye bafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Othi unombhala jikelele webandla le-CCC uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Welinye icele abalandela umnumzana Nelson Jamisa othi ebandlaleli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi unompala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Jabang uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubadlaleli. UJabang utshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwenye icele abalandela umnumzana Nelson Jamisa othi ibandla lelingu lesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise i-injini sihambile. So sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes. Siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye bafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha ombiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo laba esikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngcobizi Thamlilo ubekhona ngemuva kwethu. Yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures. Nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament wenyanga. Azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime. But njengoba sitshilo izolo ukuthi i-standing committee iyakontinua ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sisayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Ngizwe-ke umnumzana Nelson Jamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale lephalamende. Singazuthi ngathi ngakhona.
Kuyantengantenga, kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa ukulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye, mana ngiyeqala ngihlangane labantu abakhe. Kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapha sehambe khona. Kodwa nangu inhliziyo elokhu intengantenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha. So simkhangele kodwa akulalutho luzatsha chinja kuchi kuti nxa esefuna ukubuya back ajoin a party lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga le party uyabe sengasela position kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani aye khuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe ngeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye ningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonoko so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele ngabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazange akhulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo
umnumzana sengezojaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC sedlulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana nesentshamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini
okwenzakala kakhulu e-CCC ukubangisana kwamandla kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba nomhawu lezikhundla okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-CCC ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-CCC uChamisa ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la bade bengene ngetikiti lakhe pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqale iqembu elitsha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezodemokhrasi nje ku-undermine idemokhrasi nje
ye kodwa wona ubona ngizani ukuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani
kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba sinazelela ukuthi vele kwakungathi i-coalition nxa siyinazelela vele sisusa sayo i-CCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kuliqembu elizimele lingalakuxabana esingakukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le i-CCC yeseleyo ngoba nxa ingxaki ibe ikuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona kuvamile nje ukuthi kuzesala kusiba lo mkenke futhi ongavuleka
soyalani-CCC
ngoba
singathi uChamisa sedonse wayale wazenzela okwakhe kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibandla leli lidabuke futhi kunjalo sibini
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabi nobufakazi bokuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuChabangu bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngaphi labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo thubu siyabisele silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili hawu tshintsho oluningi phakathi kwe-CCC
abanye bathi-ke bezongena impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambe kungani kunjalo futhi badlela ibusayo
pho-ke abanye bakatsho njalo asike sihle sithi hhayi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane kuthi ukuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene ngakho-ke mbonani bengeyami ekutheni kungena empehlane balakho ukulahlekelwa yokukhalipha bokuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama-systems abo abe nokukhalipha okungathi kuphucukile ngoba ye kulohlangothi oluthi ye kungena impehlane kube lohlangothi oluthi hhayi bekuvele kungathi kuloku ntengantenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje bokufisa ukuthi laye abe sesikhundleni sona lesiyana
ye singathi-ke uChabangu sezibambe esidukwini yini nguye sengumnikazi webandlalela
okwamanje ngathi ikakacaci ukuthi ake sithi sihle sithi ungathi usemnikazi kodwa hhayi amandla e-influence ulayo sibili ngendlela esikubona ngayo ngesigaba sike azinika sona esokuba ngusecretary general ulamandla sibe angeke bayoyise ku CCC phoke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu ikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya umuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe sengathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology. Umele iMount Pleasant edala lePhalamende uNkosazana Fatsai Mayere uthi usetshile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli baza kwenzani ngodaba lolu. Kusenjalo abatshutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Scala ukuba ahlale entulongweni okweminyaka emithathu. Kodwa abamele uScala webandla le-CCC bathi akumelanga avalelwe. Wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kukhangelwe ukuba uzagwetshwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions. Yes, let's have a look at this. Yes, afake uJoyce Ngwenya konapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians kuvele kukhona ama-Italian kuvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo lama-Italian la company le. Ubudlelwane obuvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi ukuhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi, hhayi ubudlelwane khona vele bukhona abuzange kuphela.
Ye, manje sikhangela sibili ele-Italy kalisakele kwenze khonoko kwini ongabe kusenza ukuthi benze umhlangano le nkokheli yamazwe aze-Africa
njengo sithi ukuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevama ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza imhlangano enjalo. Kodwa i-Italy ama-Taliana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe. Ama-tires esilawo amaningi ase-Africa avela e-Italy. I-granite leyana ilitshi leyana legejwa elethiwa emtoko i-black granite vele ethethwayo ihlala iqonde e-Italy. Ikuthi ingxenye ekhathezi bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Ubona ngizanti uma bengagijigijima bangangena ngaphi khathesi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezijiphileyo. Laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo i-San Pepsi kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule i-China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions obekhuluma le-Studio 7 yaseHarare. Singakangene kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasutsha amathathu kwele-Jordan ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lele-Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele-Israel le-Hamas bazama ukwenza isivumelwano esizakwenza ukuba kukhululwe abathunjwa i-Hamas ngomfumfu nyakenye. Ugatsha lwezempila kahle namhlanje usungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi kumemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eGlenview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla umkhuhlanelo. Ngolwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines. Abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo, kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selulemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Dawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isisimo somkhuhlane wekholera kulawayo okwakhathesi. Esibhedlela seTonkroof kulabantu abayisikhombisa, abayi-7 abalatshwayo. Lokhu waqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe labantu abafika ama-23 edorobheni nakobulawayo esicabangela ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcwethi wezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa kuba le-dehydration. Abantu bayaxwayisa ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela, siyelatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufake i-drip, ama-drip amaningi, njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo ma-germs oyabe uwadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Wakhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena nje emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu, umuntu ehude ephangisa ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea liye kuthiwa amanzi akhona anjenge-rice, kuthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi banaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Lequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka, ngisitsho i-environmental health, likhokelwa ngudokotela, kugoqela lamanesi lama-health promotion, laba bantu ababhuzela kakhulu ngezenhlalakahle or ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba bantu iqula leli selihambile laya eTonkroof, esibhedlela seTonkroof lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelwanayo esingathi infectious diseases, ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile, sebefake konke sekukhona.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwe abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni sechebhuthu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. osokuqhakazekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla esikhathi zonke engadli bevele toilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele umemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo eleZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eGavi, iVaccines Alliance lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibinabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 yiGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uThenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelana le-Atlas Lions yeMorocco enkundleni ye-Laurent Pokou Stadium kwele Ivory Coast. ELeMorocco elenza izimanga emidlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho elafika khona kuma-semifinals yalimncintiswano lidla amalangabi njalo liqede linganqotshwanga kusibaya sika-Group F yemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Uwake waba ngumdlali oloduma wokuqembu le-Highlanders uzezomoyo uthi Bafana Bafana izabamba pha.
I'm going to get a chance against Morocco. I'm going to get a chance in South Africa. The team is supporters, but I have a chance. Well, in terms of even my players, I compare my players 1-1. I think so far, I mean, I'm going to get South Africa. I'm going to get a best player. I'm going to get a best player. So, but I'm going to get 1-2, but Morocco.
Umoses Ncube umlandeli wenguqu uthi Morocco izanqoba.
Ngibona ngani iMorocco ingabe ikhona pha. Lokuzeni ama-favorites khona pha. Nami ngu-Southern Africa, kodwa hhayi i-South hhayi nganayilaphanje. Ilokhuzeni i-Cape Verde.
Cape Verde.
Hhayi Cape yenjabulisile.
Wenzani empilweni manje?
Hayi angiyazi lutho.
Uphila ngani?
Ngiphila mina ngubhilidwa ngoba.
Okay.
Kuthi uKlopas Ngano uthi usekela iBafana Bafana kodwa ubone ngani izanqotshwa.
Initially mina ngisengi I would sympathize with Bafana Bafana. But ngiyakwazi izadliwa. But I sympathize with them because base tuzani lati base Southern Africa, so at least ibe mbazwele.
Omunye njalo wakwadlala iqembu le-Highlanders le-Capes United uGift Lunga Junior uthi imidlalo ye-AFCON ibonakala ukuthi ibhola le-Africa selithuthukile.
I-AFCON le-2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola is improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengoba ubona ama-big guns asephumile ku-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani ase-improvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa one of the teams nami ebengiyisupporter, but ile big task ku-Morocco, but ama-chances akhona. Anything kuyenzakala ebholeni.
Ulungisani Khumalo uthi Bafana Bafana iyanqoba noma kanjani.
I-Egypt kitshe i-DRC besingayicabangeli ukuthi into engayenza kwi-Egypt. Sikhangele uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani, kodwa hhayi kutshintshile. I-South Africa injiyana ngumdlalo abawudlalayo, hhayi bangabopha ziqine labo bakhatshana.
Bangayitshaya iMorocco.
Bangayitshaya iMorocco. Mina yara ngithi iMorocco laphana yasozibi ingaphumi iMorocco neSouth Africa.
Owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Thando Zulu uthi iMzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe.
Sebecoche 6 amakhiwa lawo be cautious. Because umuntu omnyama, iplayer umuntu omnyama, Baba Sibanda, as long ukhuluma lesilungu ungakhulumile language lolimi kamama wakhe, nga ukhuluma lesilungu kuhambe ekhanda lakhe, ungakhuluma lolimi kamama kuhambe enhliziyweni yakhe. Ukuthi understand into ofuna ukutshela ngama tactics.
Imidlalo yafkhona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kumabona kude emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo igama lamngeza Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Wamanje songisikhathi sabalaleli.
Studio 7 njani njani ngomhlalo mpofu lo khuluma yabo bare bare enkaya embasha thanda ukungeleli bomncane Supreme kwaphana embasha ngeleli bomncane Lawrence Egoni abalandeli baka Studio 7 ngeleli uanti ebhinga onamaja ngeleli umamncane uGrace Harare ngeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli baka Studio 7.
Ah, Studio 7, asivingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawo. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, ukukahle lokuthi sihlale sinqabaxhumene. Ngidikangulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hayi asiqhubekeni siphile. Obabulisayo, Evans Ncube. Ntabukicholocho. Zaya kwa watu. Ya manje ya ingi ngobula wae. Mbuli sili, leme prazi ya Zefu. Yesus mani cholocho. Tikula mtala. Viva mbijalo. Mbuli sili yonke mbuli ya ki. Wonke, wonke. Angege ngibakete. Siba nenga kulu. Kota ngitinkosika isenzele mbuli. Ambonge baba. Ambonge msakazweni.
Hey, Studio 7, salibonani lonke. Sizwe sakithi emaNdebeleni liyaphila kodwa hayi, mina ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo abanokuthula, abanothando. AmaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube, Progress Ncube, Indokuhle Ncube, Zenande Ncube, labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga danko.
Sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo oweni. Sibonge Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, ngiqhubeke ngomsebenzi wenu oya phambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani kuStudio 7 station sasekhaya. Ya mina uthanda Ndlovu, bengithanda ukubulisa nkosikazi wami eFlapusi lapha eLuigi sithobekile mlilo. Mbuyelele lo mntanami uFana, mbuyelele lo mntanami uTha, mbuye ngikhuphuke ngiyeGwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lomamazana lapha eMashonomoshe uMasuku. Ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho u-Otfield no-Austin nabanye nje abafowethu abanye engabadlanga, kodwa hhayi
siyabakhulukelinga kuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana. ulivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika